damu le Criterion Buffer Dam selichile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam leFern Hill. Iningi labantu bakobulawayo lithi ukusilela kwamanzi kubenza babe sengozini yokuthathela imikhuhlane lula ngoba batshona besondelelene duzane laduzane kungalandelwa isiqondiso sokumelana le-COVID-19 ese-social distancing. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisandlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagabha avuzayo. Vele i-timetable asisayazi ukuthi amanzi angkhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinile ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindini zethu. Uthi ngabe kukhona ezinye indlela esingancediswa ngazo ukuthi lalapho kungela zikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithole amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi. Ngapha sibona le COVID lokhu imemetheka. Ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho azithwalisa nzima eziswini. Abanye izisu zabo zilula bagcine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Labade siyekhona emzingwane besitshengisa nje ukuthi idamu kalisela manzi kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona. Njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke asephezu kwamanzi. Nxa sithi idamu selicijile siyabe singavalanga lutho. Amanzi abe sengaphansi kwe-level lapho esinga-extract-a khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha desi-replace khona ama KSP pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old zihlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama-contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngo-March kodwa ngendaba ye-COVID ama-projects akhona asegcine sedluliselwa phambili. Sikhangele ukuthi khona kuphela ngayona le nyanga ka-November kumele amapampulane siqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamu ethu agcwala kuza sincedisa ukuthi ubulawayo athole amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama-pumps. E-Criterion lapha lakho besilungisa futhi imitshina ekhangelane lokuthutha amanzi. Singakhangela besilungisa njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda. Kulama project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize ama-locusen ama-sewer best.
Idamu le-Criterion ndalo selichile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli yile ligcina amanzi akwabulawayo lile capacity almost 10 days. Ukuthi lanxa ngaze kucitsha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagesi angacitsha kumbe iipompi zethu zingafa. So kumele sifake i-advert enyuziphepheni ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamu ethu egcwele liyasinika i-SD buffer almost 10 days ukungela amanzi. Ayilami ngiyaqala ukukubona. Njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye ngani okay siya phambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo, umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akobulawayo baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Kunyanga ezedluleyo uhulumende uphe idolobho imali yokulungisisa izibholane ezifileyo ezenyamandlovu ukuze kuphungulwe udubo lwamanzi lona osoluleminyaka lokhe lusehlula ukuphela. Njalo ikhansili isisenelisa ukuthola amanzi kulezi zibholane kodwa lawa kawenelisi ukunathisa leli dolobho lisuthiseke ngakho ke udubo lwamanzi lokhe luqhubekela phambili ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.